kubeke kuhle namhlanje bebe balutshana babuyileyo ababuyileyo bagoqela u-Attorney General u-Advocate Prince Machaya yena ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube ne-commission enjalo, besithi bona kule ihlanganiso kumbe kulezigaba ezishiyeneyo zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yona le ebudlwangudlwangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho ke labo banike imbono yabo betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi yokuthi kunokuyenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulomunye njalo yintatheli zindaba naye obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhlalokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuchwayisisa leyana esithi i-investigative journalism. Wasekusiza njalo nomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Yikho-ke kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini i-commission isiqedile umsebenzi wayo wanamhla, izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini lapho kukhangelelwe khona ukuthi labo abangakabuyi ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti ilunga ledale lephalamende lo ophandle kwelizwe okwakhathesi, babe sebesiza ngoba banquzwa i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isotsha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi lalo libiziwe?
Hathi kalibizwanga, kodwa ekuchasiseni kwakhe lo okuthiwa Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende anisiyakwazi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho, uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oyabe bukhona. Yikho-ke lokhu akukashiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC-ke uMnumzana Nelson Chamisa yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwe-commission ulokhu ekhangelelwe ngoba wanyuswa ukuthi eze ku-commission, yikho-ke lokhu ekhangelelwe. Njalo siyakwazi ukuthi i-commission ilokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngishilo ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye loMnumzana Bithi. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC phose zonke bezikhona, kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kwini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.